Bekungabizwa ozwayo namhlanje kobulawayo lapho osomabhizimusi abaphiwe izithupha zokuphutsha izifundo zokuphatha amabhizimusi kanye lemali yokuwathuthukisa. Unkosikazi Nonhlanhla Moyo oligqwetha obekuzifundo ze-awe uchaze ukuba ulwazi lokuphatha inkampani yakhe yamagqwetha isikhuphukile. Unkosazana Sithabile Mlilo okubhizimusi yokuthunga impahla ngesikhumba ubonge imfundiso ye-awe wathi inzuzo yakhe isikhuphukile. Unkosikazi Sibheka Inkosi Sigola olenkampani yokuthunga uthole isipho senkulungwane yamadola eMelika ngokwethula umbono wokuhlela ibhizimusi lakhe. Unkosikazi Ntombizami Nyathi umphathi webhanga le-NMB i-National Merchants Bank kobulawayo uthi banetafula elikhangela indingeko zabesifazana okugoqela ukuthi bathole imali zokutshala kumabhizimusi ngentengo ephansi. Unkosikazi Thubelihle Ndlovu umqondisi we-Path on Point esebenza lohulumende weMelika ekufundiseni abesifazana uthi sebeqeqeshe omama abedlula 400. Obemele uhulumende weMelika unkosikazi Rebecca Nepa uphe abaqeqeshi ku-awe izithupha lenkulungwane ezine zamadola ezokuncedisa amabhizimusi kwabesifazana abane abalohlelo olucacayo olokuwakhulisa. Unkosikazi Nepa uthe eleZimbabwe yilizwe elihle elilamathuba okuba lamabhizimusi ahlukeneyo, kudingeka nje ukuhleleka okuyikho abakwenzayo ukuhlomisa osomabhizimusi elizweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.